Abafundi lamhlanje baqale ilanga labo lakuqala esikolo loba nje kungesibo bonke abenelise ukuthola imfanelo ezeneleyo zesikolo. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Thomas Sithole ukhala ngokuthi abafundi bahambile esikolo kodwa bengela mfanelo ezeneleyo zesikolo ebonga ababalisi ababuyele emsebenzini.
Ababalisi bakhona ezikolweni kodwa ubunzima esihlangane labo njengabazali yintengo yezingwalo lezinye imfanelo ezifunakalayo esikolweni lapha. Sinjenje abantwana sihambile sabatshiya esikolo kodwa imfanelo zabo kasenelisanga ukuzithola zonke. Intengo ziphezulu kakhulu, kunzima ukuthi sikuthole konke okufunakalayo.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Sithabile Moyo uthi ababalisi bakhona njalo ezikolo zikahulumende ischool fees asikhwelanga uma uqathaniswa lezikolo ezizimeleyo.
Engakusho ngumumo esikuwa kathesi izikolo zivulwayo ukuthi ezikolo mina esengihambe kizo kumbe lapho abantwana bami abafunda khona ababalisi bakhona kade kukhanya sibili angani balungiselela ukufundisa abantwana. Ezikolo eziningi ezikahulumende mina engakhuluma ngazo i-school fees hhayi stokhesi njengoba asikhwelanga. Ezikolo engizazi ukuthi i-school fees ngabe sikhweleleyo izikolo lezi ama-private schools ngoba ngilazo izihlobo ezifunda ezikolo zonezo and bona bathi i-school fees sikhwelile njalo ezinye izikolo sezicela i-school fees ngama-US dollar.
Umnumzana Simeon Sibanda onendodana yakhe efunda esikolo esizimeleyo uthi udubo olukhona yintengo yempahla yesikolo ephezulu njalo ababalisi bakhona ezikolo.
Hayi, sikubonayo mhlawumbe kunzima, you know, in terms of ukuthenga ama-uniform. Abantu abalamali, imali yetshala lapho ezibhapha isathengi kangako kodwa amatitsha la wona khona owami umntwana yena kodwa nje uku-private school but siyezwa nje amahungahunga ukuthi nje kuma-government school lapha ungathi amatitsha la khona so sibone ngani nje kuzaba kuhle.
Unkosikazi Joanna Moyo uthi intengo yempahla yezikolo iphezulu akuthengeki. Ucele uhulumende ukuba angenele njalo aholise ababalisi idola leMelika.
Hayi, sikhwelile kakhulu sibili. Isicathulo zabantwana zirenja from $70 kusiya $100. Ama-uniform kathengeki. Endlini nodadewami lama-twins amaphahla. Ukhala kubi. Imali ayikhipheleyo ifika kuma-600 bond. Lapha akaphelanga ukuthenga konke amabhuku afunakalayo. Hayi, siyaqhala ngohulumende ayenze something shwa sesidiniwe ngokubhadala mazonke lezi. Angcono vele banike ukuthi labo ama-US dollars abawafunayo enye yagcina sihlela izinto.
Isimo somnotho simi manzonzo, ukusilela kwemali emabhanga, ukuqansa kwentengo yempahla yesikolo lokudla kanye le-school fees sekuthiye abazali bedidene ingqondo kuthi abanye abafundi baye esikolo bengela mfanelo zesikolo ezeneleyo njalo banakho ukubuyiselwa emakhaya ngemva kwensuku ezithile uma abazali babo bengenzanga izivumelwano zokuhlawula i-school fees. Ababalisi abakade besesatshelwa ukuba bengakhalala umsebenzi bonke bebekhona emsebenzini. Ngimele iStudio 7 yoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.